Engingakutsho ukuthi abazange bengitsho futhi ngiyidithrowe. Into enginanzelele ukuthi babeke i-adjective yabo. So njengoba i-process sasizenza for a long time kungaso-process eyodwa, angeke mphendule ngoba mna abakangitsheli. Lokho engikubala kumedia, i-budget yasifundisa ukuthi ibekwa kumedia but iyiphendule khona yibo abayiphendulayo. Ngakuyukuthi ngabantu abaqoqela ezi-persons. Hayi lapho bengizabaphendula futhi into zeparty kazihlaswa e-public. I-process esiyenzayo siyiparty futhi kuthiwa internal process.
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona, kuthiwa akumelanga ube lapho khona. Njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limele iphumula lelibandla linye uthini?
Usuza ngenza ngikhulume kabanzi kodwa vele ama-forms wona lana ama-nomination forms safila sonke ehofisini, wonke umuntu uyakwazi singu-2 saba ngu-3 ngu-4 safila sonke. So iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-constitute ukuthi ami kuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engagcina ngiwabona ku-nomination form.
Ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethu le.
Akambikani kwanda selemaveli ngaziselemoyeni shuwa kambe lamahofisi sikhona apha sishona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training sisonke sazi bengaziselemoyeni.